Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlamvu, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlamvu lwesithupha.
Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Bemizobunye ujaha khonapha umtshintshile njengakhona okokufunekayo kodwa sehlulekile ukupheni izinto zakhe ubezoboleka kini ukuthi ngicela ungincedise mama ngemali engaka ngifuna ukuyadhi ngamagesi yani.
Izakhamizi elizweni ezingelamali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umanji unkosikazi Tamara Chibindi uhlawulise ababili laba imali engamazigi azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Mutshademba Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni ezinengizelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki yokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfowabo kaSamkeliso loAthalia asebedlule emhlabeni, Lisinda baphenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lonkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6 mina unkosikazi wami la uSibare labodadewethu ama-twin sisters lawa lo mna wami isigcino uFred I'm sure khona somewhere lana then ngathi asithandazeni lenza thandaza. So ngemva kwemthandazo ngathi singakhuluma ke sibale indaba yakho.
Umnumzana Joe uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqedile isikhathi. Ngomina indoda angisayifuni ngoba isindlukumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
USibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku Westland. Wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqiswa ofeli laphana waphuma isivalo wabaleka. Washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2. Wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2. Wabe khomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajema khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala. Unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi likaJoe waze wangena kumakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudubula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidubule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemoyeni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezichiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini phela ngamandla nje because the said party ukuthi we all trying to fix things not like bekuliwa it was a good meeting sikhuluma kahle trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcini ihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazana ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama okungcono ukuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sisithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumeli acine ekubulala.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase kutheni abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini. Isibhamu kumbhobho kawusale emsebenzini kusefu, ungavunyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni ajiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu. Bese kusithi ngesabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesidumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iCouncil yakoBulawayo ibikwa ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lweZig. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini i-90%. Njalo abantu balidlabuzane lokusebenzisa imali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yezigi luthinta njani izakhamizi usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoxele unkosikazi Patricia Chabalala osaphethe isikhundla somgcini isihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Yimzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le nto yizigi kumbe tayizigi. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagetsi kuyehlula. Abanye bazama ukuthi akutheni befuel zobe benzima. Asikwazi ukuthi singacheka abantu ukuthi asincedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe laba abale mali zabezingela ngoba uvethi kanye wazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwe emafonini. bezabe sibakwe ngaphi. Akuthengeka abaningi bayakhala ngokuthi akuthengeki le fuweli kuyehluka ukuthenga noba yini kuyehluka ukuthenga, kunanto ongayithenga kunje ngaphandle kokuthi naye ube yintshafile.
Kodwa selike lezwa abanye asebeyintshintshile limali emabhanga ukuthi ibe yiziki besebehluleka ukuthenga kodwa sebelayo.
Ye, benilo munye ujaha khonapha uyitshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehlulekile ukuthenga izinto zakhe. Ubezoboleka kuthi ngicela ungcedise mama ngemali engaka, ngifuna ukuyadinga amagetsi njani wonke obuyekwa ngekhaya ngisalingisala imali.
Manje yona le imali efunekayo yamagetsi i-US dollar abantu bayayithola yini?
Uyakwazi ukuthi abantu besebejayele ukuthi vele bazithengele ngalo i-US dollar besebejayele, noma bebekhona labantu ababelawo amabhondi besebenzisa amabhondi lapho bekuha besesijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bhondi US. Manje khathesi sokuvuka izigi leyo asikwazi ukuthi izigi kumbe ibhondi kumbe kuyini, kodwa abantu besebebejayele kubalungela. Khathesi sebeqala kutsha, baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo. Hhayi, angingatholo esebhadali be-city council, lama ngingabhadali e-city council besilokhu esilindile ngithi ngizwe lami ukuthi ukulabanye asebehambile ngiyobhadala lami ukuthi kuyavuma yini. Kuyaziqhubekeka nje nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indendo mina hhayi angizibonanga ngoba abantu bayesabulahlekela njengakuqala laphana abantu abalahlekelwa zimali zabo kakhulu.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo, izifundi zemakolitshini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbeth Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni, zigcizelele ku-Studio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo. Kusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe le-Russia lele-Kazakhstan asisuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ukugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza e-snow. Kwezemelika, umkhokheli wokholo lwesimuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele-Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesimuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululinda Bambi.
IHamasi yinunu liyana esemnyameni, impisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israyeli le esatshwa umhlaba wonke, the vaunted and the feared Israeli intelligence ehamba ihluthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground, kunjalo ukuthi ihluleke ukuthi keep under control indawo engangeluveve ngoba i-West Bank liyana kayinkulu ukuthi Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel engaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger. And then mhla iyamasithwa ichayile kathe sikhona phana aba akade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamaJuda. So labo futhi ama-Palestine abadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la.
Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama barbarian states lawa afunga ukuthi uma ungasem Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube isigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona Israel amaJuda wona lana abuyayo ngamaJuda wona lana abonjwa nguPutin le eUkraine. Ungaze ukhanye lama adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amaJuda ababe bedinga khona le kobo Ukraine bebabisa khona ngapha. Kona pana gobo Israel. So dynamics is akona, they're pretty curious. Biden, you say under pressure ngoba ngama election. Biden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility, or balance, ongasilohlane njengoTrump. IHamas yachaya, and Israel walkthwa it has the right to defend itself. Kodwa isichaye yadiliza, sesibone izibhedlela, kwachaya izalo, kuvele isidlulisile ukuthi uBiden laye ungasobe mbuza abanye babo ukuthi how. Kanti i-response ayifanani le crime liyana eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi, and that sokukhanya ingani sokufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezixwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oweheart water kanye lowekota evil. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-nepsek. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimikhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimikhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani yaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimikhaza. Kube sekusiba le mikhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Yona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho. And futhi kulomunye othwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine, and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-alternate kumbe tetracycline fanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lomkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ugundaba isiphathelane laba eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi enxa esizwisise ukuthi kathi imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesinye isikhathi imali iba imali, ibe imali eqinileyo. Anti kade sinqa sithumeza lapha, sithumeza ama US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise America kumbe sise Britain kumbe singapi, ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesisindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesisindo.
Iyo ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani konoku njalo imali yena sozigwinywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyikuthi kungigudile, kodwa mina ngokwamazange ngizwe ukuthi mphongukubona nje ngama newspaper ngasengilandela ukuthi ngolwesihlanu imali naso isifakwa ku circulation.
Singathi konoko kuyakusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicasiselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki, nxa isikumaziki ibisisebenza njani, iziki lona liyimali eyimali enganani, liqine okunganani. Konke khona lokho izinto engelaqiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi-ke iziki lelijekwe ligolide lisebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, wonabona zani balibamba khonapho kumbe ubele yikho?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe linengo okunganani, ngoba nxa leli igolide elibanjwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide elinengi kakhulu kwenzela ukuthi imali yakhona ibe lesisindo, ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khonapha kwele Melika, ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngichona njani basakazi be-Studio 7, ngichona njani makhiwa. Ake ngiphuthumise nje umlayezo omunye bakithi abantu abakhalayo e-Mid-South, Matopo, okuhlangana khona i-Mid-South, ikhezi lemambale, bathi kusematshamhlophe kule ndlovu ezihlupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamanibenqeda, abekhe mfaya, sicela bephuthume bakithi indlovu sezibuya emakhaya. Utshani bukho, zizadilizela abantu izindlu kakhulu, abantu abalezindlu zotshani ziyingozi kakhulu ematshamhlophe. Sicela abekhempaya baresponde please kakhulu kakhulu, zamani ukuthi bancede kakhulu makhempaya, hambani liyonceda sibile ematshamhlophe. Ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya, ngikhuluma ngikhonapha ematshamhlophe esikolweni.
Sebesenza izinto ezingela ngqondo amaziki, yini iziki? Sebenze benza izinto ezingela ngqondo ngoba kawusakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi. Laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana beZimbabwe beRight. Kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namhla, sebeluphele begugile bephelile benje, ngeke betshintshe ingqondo labo. Sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi. Yikubona umuntu okona mayifile abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe. Nanga umgabe wafa, ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe. Sinso kwafa umgabe, ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe. Kwahle kwaphela lelo lana. Sengathi kwafa spoko ihistory yabo imbi kakhulu laba, ihistory yabo imbi. So history kumele vele iyazwe la ngumntwana omncane. Babi laba bantu laba.
Studio 7, benjani basakaza abahle, basakaza abahle esibathandayo. Hawu siyalithandazela, sisitshela indaba njengoba zinjalo. Hayi, uhulumende ezanu PF yeu yokhu i-chance awundi ngamakhanda, senza lokhu nalokhu ngendawo zemali lezi. Zabona abavume phethe i-Britain banikeze imali yana ese-Britain evalelweyo yasanelwa phansi ngomagretesha. Abavume kuphelela ekhanda likankomo, ayibuye sifunayo. Abayekele okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu. Amathisha abo laba wenza wathatha belahlela kudele.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7. Sinjani? Hhayi, ngukhosami lo okhulumayo, Mr. Gumbo eBhinga. Hhayi, laba bantu madoda seka bathiye mani, sesizwile ngokuhlupheka, sesizwile ngokuhlala emazweni. Abantwana bonke bayathutha babalekela ilizwi, bona bathi bayabusa, bathi sinotonga. Hhayi, futhi yashema abalungisi lutho laba bayamotsha wesi abahambe. Hayi, sisikhathele please, nqabe sizwa. Hayi, lisiqolele badala thiyani, kuyalehlula lokhu.
Sabebonani basakaza abahle, Studio 7 linjani lonke basakaza abathandekayo, siyalithanda lonke intilinjani na siyaphila mpela. Ngana okhulumayo engumengezi Ncube lapha odabuka kompana sibili komadlambuzi kompana, odabuka komadlambuzi kompana osomagugule kompana edamhomola, odabuka kedamati edamhomola dami lesikhalazo sami nesikhalazo sami Studio 7 ngalingasidlulisa umbuki kwami. Ngicela uhulumende ke siphathise ngokudla, ngokudla mpela. Iqale kwampane edumbodema yehle siya khona nenswazwi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema etengwe, siyakhala indlala ihlasela abantu mpela, indlala sondlala encane. Ngiyabonga umbiko wami ngalingawudlulisa njela lowo.
Siyabonga, siyabonga Studio 7, Studio 7 kusinika information ye-right correct. Ilizwe labulawa ngu Chabangu yidoti yomuntu. Chabangu abantu bavota but yena wawelisa ilizwe emuva.
Linjani basakazi kuStudio 7 labalaleli? Mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwananzi eLupane eMzola 8. Bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi, wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu, kubaholi abasiholayo ngezigaba langezindawo zonke nje, ukuba baholise wonke umuntu, bangabandlululi muntu. Wonke umuntu uyalamba eZimbabwe kunzima lonyaka, athole kungabi lomunye okhethululwayo, kungabi lomunye obandlululwayo. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga balaleli bethu, balaleli bomsakazi weStudio 7 elisithumele imbono yenu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Siyabonga. Uhlelo lwethu lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe, i-diaspora, lapho isihluza khona udaba lwemali entsha yezige. ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opamchinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.